Wana. Kana mshida uti tumira tsamba mboja.
So kuizika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Ngiyalambulela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 17 kuLwesi 2021. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Bafuna nje ukuthi abantu babafake esikhundleni njalo baqhubeke besona bebulala ilizwe njoba ukhetho lika 2023 nje kungathi luyasondela.
Lanxa uhulumende sithi uzakwakha izikolo ezizinkulungwane ezintathu 3000 phakathi kweminyaka emine elandelayo, abanye bathi lezi izithembiso zokudinga amavoti ezingasoze zigcwaliswe. AbeZimbabwe abahlala kwele Botswana bathi balethemba lokuthi bazaqeda umnyaka sebesesimeni esingcono kulandela ukwehla kwenani labantu ababanjwa yi-COVID-19. Intatheli zindaba yeStudio 7 ebingumqeqeshi wokuthatshwa kwezindaba eHarare Polytechnic uPeter Banga ubekiwe namuhla. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Lanxa uhulumende sithi uzakwakha izikolo ezizinkulungwane ezintathu 3000 phakathi kweminyaka emine elandelayo, abanye bathi lezi izifiso nje zikathemba lo amukela, nangu uhulumende uyehluleka ukulungisa izikolo ezivele zikhona. Kwezinye indawo abantwana bafundela phansi kwezihlahla ngenxa yokusilela kwamaklasi, kuthi kwezinye amaklasi ngokuyizindlwana kotshani okudilikayo. Kwezinye indawo njalo ukusilela kwezikolo sokudale ukuthi abazali bahlanganise izimali bakhele abantwababo izikolo. Umpati Ntambo obona ngokwethula kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa uveze izolo ukuthi uhulumende uza kwakha izikolo lezi kusiyafika umnyaka ka-2025. Uthe njalo uza kuphula izinga lamanye ama-secondary schools abe ngama-boarding. Sixoxele ngcwethi kwezemfundo umnumzana Thandeko Zintimkandla, yena othi uhulumende uyapolitika nje nanku ukhetho solusondele.
Bafuna nje ukuthi abantu babafake esikhundleni njalo baqhubeke besona bebulala ilizwe njoba ukhetho lika 2023 nje kungathi luyasondela. Kaba soze bakwenelise. Laba siyabazi ngabantu abathembisa into abakwaziyo bona ngokwabo ukuthi asoze bakwenze. Kakulandaba bakwakhe nxa izikolo ezilutshwane babe sithikhalani lokho esiqhubeka sesakhela banda laphana. Kakusebenzi. Vele gabalayo imali, imali ingekho injalo. Lalaba abahlela inhlelo zikahulumende, iplanning section yakhona ivele izifele. Ngena ubone izikolo ezencinye ezikuma resettlement ukhangela ukuthi izikolo zakhona zinjani. Abazali sebeze bezakhela izikolo endaweni zabo kubo Plumtree le, khangela izikolo ezikubo Bhinga. Kuyini khona lokho? Uhulumende abo dlala ngabantu ikukhankasa. Mina ngiyedwa ngithi bangalaleli lokhu yikusenga ezimithiyo, ukusenga ezingela mathole.
Kodwa njengoba ethembisa uhulumende, asingeke simbone ukufeza yini lokho.
Ngiyagcizelela ukuthi lokhu liphupho, izifiso zika amukela akulanto uhulumende lo angayenza phela ukwakha isikola siko kwakha imiduli yodwa kwakhiwa imiduli kube sekusuka lokunye kulezindlu zababalisi kumele kutholakale ke lamanzi kutholakale logesi ukwenzela ukuthi abantwana babe la kusebenzisa izinto zakulezi insuku ekufundeni kwabo kodwa ke bona babe sebebonga ukumana nje bayakuthatha ngapi konke khona lokhu bevele besehlula ikhonko okulutshwane okukhona akusoze ukuthi nxa uzehluleka ukuthwala i-10 kg ukuzuzithi hhayi fakanini enye i-40 kg kube yi-50 kg ngizakuthwala lokhu kayisikho lokhu uyazehlulekela izikolo njengoba ngithilo eziyindawo abantu abahamba imango emide bachaba imifula kula mabholoho hhayi 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 angisho kabi kodwa eqinisweni nokuthi mina ngibona nje kuyingoma yokukhankasa angiboni ukuphuma ulutho kulinto abazali nxa besenelisa abazizamele ngoba abantwana ngababo uhulumende kala bantwana ngabo kula bantwana abalesibongo sikahulumende laba abenelisayo bafuna ukubana indawo zabo zithuthuke nxa besenelisa kabazakhele izikolo lezo kufunda abantu ababo uhulumende lo uvele kala nhliziyo uhulumende lo kala nembeza uhulumende lo vele uyadelela uhulumende lo vele kala ndaba labantu abantu bangathembi yena ngobana uzabenzela imihlolo kuyahlala kusemaphepheni kungelanto ehambayo
umnumzana Thandeko Zinti Mkandla yingcwethi kwezemfundo isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Taungana Ndoro utshele iStudio 7 ukuthi ubengakwazi ukukhuluma ngalolu daba ngoba ubephathekile Seve izigidi ezedlula ezintathu lengxenye 3.5 million asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Leli nani ligoqela izigidi phose ezintathu 2.7 million zabahlatshwe amajekiseni womabili i-first le-second dose. Asebebanjwela umkhuhlane selokhe uqhamuke enyakenye sebengu-133,505. Asebebhubhile sebezinkulungwane phose ezinhlanu 4,698. Kusenjalo abanye abadabuka eZimbabwe abahlala kwele Botswana bathi balethemba lokuthi bazaqeda umnyaka sebesesimeni esingcono kulandela ukwehla kakhulu kwenani labantu ababanjwa iCOVID-19. Umqondisi Dube uyalandisa.
Noma nje bekungumnyaka onzima kulenhlansi yokuthi ikhefu lo nyaka lekhisimusi lingaba ngcono ngemva kokuvulwa kwezigaba zomnotho eziningi kwele Botswana lapho lenani eliphezulu labe eZimbabwe abaphiphele khona uqhamuka kwe-COVID-19 kwenze impilo yabanzima kwabokuza emazweni amaningi okuguqela abeZimbabwe iningi eliphume elizweni lisiyadinga amadlelo aluhlaza i-COVID-19 isibona uhulumende abaningi benakakela kakhulu izalwane zazo kuthiya abo ukuza phandle kwenhlelo eziningi kodwa abeZimbabwe kwele Botswana bafana lomnzana mkhululi yena ohlala eHebron bathi noma nje umnyaka ulikhuni ulakho ukuphela ngendlela ethembisayo
isimo esikhona kathesi isimo sokwehla komkhuhlane lo eBotswana lapha isimo engantwa sihle kakhulu kuyathembisa kakhulu ikakhulu ngelesi sikhathi sisikhangeleni lesikhathi sekhisimusi kuyisimo esihle kakhulu mbonani mthwani nxa kungaqhubeka kunje so kungaba kuhle kakhulu ikakhulu kithi thina abantu bokuza lapha ngoba sikhangela ukuthi mhlawumbe even le migoqo ekhona ekuhambeni lapha ingasuka isusu ingasuswa nje sikwanise ukuthi sihambe emakhaya kungela problem
umoyo ukhala ngokuthi ngabe kuyakhulunyiswana phakathi kukahulumende weBotswana leZimbabwe ukuze abantu bechaphe kuhle imncele ngesikhathi sekhefu lekhisimusi iningi labeZimbabwe lesikhathi lingenelisi ukuyafika ekhaya ngenxa yemigoqo eyafakwa lokhe kwaqhamuka umkhuhlane weCOVID-19
mbona ntwa isimo sakhona sinathi samanzi sihle kakhulu kuba kuhle kakhulu le mabhoda lapha mhlawumbe lohulumende wangapha eBotswana la ngale khaya mhlawumbe kuzaba lobubelo asazi njalo ikakhulu esayidini yasekhaya ngale ngoba kwamanje ngapha hayi kukhanya kuyathembisa sibili ukuthi sokungaba kuhle ngalesi sikhathi sikakhulu isikhathi lesi sikhangele esithisimusi lesi sikhathi sizayo lesi ngoba isikhathi nesingu ujalwa isikhathi singantwa sibanzima kakhulu abantu nqa behamba uthola ukuthi kulokwesabela ukuthi mhlawumbe isimo singabuya sitshintshe futhi.
Umnumzana Andreas Spanda lai uthi wehla kwenani labantu abatholakala bele COVID-19 kule Botswana kubanika ithemba endaweni eziningi.
Ukwehla kokumamatheka komkhuhlane sekusilethele ithemba lokuphuma phandle lati sedinga ama-peace job ngoba uhulumende usevumela abantu ukuthi behambe kungela ama-restriction. Njalo sibe singayenelisanga ukuthi siye ekhaya umnyaka odlulileyo. Lokhu kuletha ithemba ukuthi kulo mnyaka siza kwenelisa ukwenza njalo.
Ele Botswana belithwele amagabha avuzayo enyangeni esanda kwedlula umkhuhlane we-COVID-19 usuvuke eseganga. Kodwa kuyona le iviki ilunga le-committee ecebisa uhulumende ngesimo se-COVID-19 uDokotela Mkhomotsi Mathaba ubike ukuthi inani labathola belo mkhuhlane lo liyehle kakhulu emavikini asanda kudlula.
All of the zones within the country are green. I think this is important to note that
ilizwe lonke selikumbala oluhlaza okuqakathekileyo ukuthi sinanzelele ukuthi bese kuyisikhathi singakantshintshi imbala yethu. Lonke untshintsho lwenzakale phakathi kwesikhathi lokhe sacina ukuntshintsha imbala yethu.
Kusenjalo ele Botswana selifake isiqubu kunani labantu abathole ijekiseni ye-COVID-19 kugoqela abeZimbabwe abahlala kulelo lizwe. Kuyanale iviki besewuhlatshwa abantu abaphose babe ngamashumi amabili ekhulwini 17.4% asebethole amajekiseni amabili. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Intatheli zindaba ye Studio 7 ebingumqeqeshi wokuthathwa kwezindaba ekolishini le Harare Polytechnic uPeter Banga ubekiwe kibo eWetsa namuhla kubika umlondolozi Ndlovu.
Ubanga ubhubhe ngolwesihlanu lweviki edluleyo abemuli izihlobo labangane besithi balahlekelwe kakhulu kanye lelizwe lonke. Ekhuluma emngcwabeni umfowabo kaBanga umnumzana Augustine Banga uthe okubaziswa ubuhlungu yikuba inhlolisiso eyenziwe ngodokotela umuntu nxa etshonile i-postmortem kayivezanga ukuba ubulewe yini.
Angari mdiki kwa ndiri ni ndini mkuma na mkuru iye ajizo nditezira asi unu wataito rilaya naye pane zinu za tenge chi gazirisa mwuri yedu saka pane jese za tai ndaku gazirisa taito ti tungu tanga tapira kuna pita pita agazea nyaye acho kuti taura kuti apa mambo pafunga here apa mambo pafunga here anga asiri munhu aipa ma directives uye ai upai nguva kana kuveza pfungwa dzenyu kuti mufunge apa nepapa muzobuda nechinhu chimwe chete chakanaka saka wanza rasiya iri rakakurisa.
Umna wake kaBanga umnumzana Cuthbert Banga uthe uBanga ube ngumuntu olothando njalo emanyanisa imuli.
Bathi wethu kwatese ukuthi pita munhu akakati bataniza tese singuri munhu ukuthi ione kudu kune munhu wese mumhuri hapana munhu waungati akanga asingawirirane naye kana kuti airwisana naye munhu wekuti pese pane chichanesa mumhuri aitrai kugadzirisa kana pane munhu waona kuti akadairisa munhu aigadzirisa mudoridudo chimwe chinhu chadzidza.
Owasebenza lomuyi eHarare Polytechnic umnumzana Admire Masuku uthi uBanga ubashebe ngelankani.
Silusizi kakhulu kumuli yokuBanga echiyo ngomoyi sithi mabaduduzeke enkosini. Ube yingcitshi endabeni esiphathelane lokusakaza lokufundisa intatheli zezindaba eHarare Polytechnic. Labafundi bejournalism labo badabukile emoyeni. kubanzima kuza kubanzima kakhulu kuthina ukuthi sivale inxeba elithiwe ngonomzana Peter Banga.
Omunye njalo wasebenza loBanga umnumzana Terence Antonio uthe intathele izindaba labafundi balahlekelwe kakhulu.
Njengamiza Harare Polytechnic ne Journalism Fraternity, yes, tinoti tarasikirwa negamba, especially mu Journalism Fraternity. Babanga, for your own information, vakatanga kudzidzisa pa Harare Polytechnic Department of Mass Communication in 2005. Zvino department vakanga vatungamira kubva muna 2009 kusvika parinhasi. Tikada kutarisa nhamba yevadzidzi vakapfuura mumaoko avabanga, especially panhau dzekutepfenyura, hatigoni.
Abafundela ukuba zintathele izindaba la kwezinye izinhlangothi zezifundo eHarare Polytechnic baze ngobuningi bekhala ngokulahlekelwa abakwenziwe nguBanga besithi ube ngumuntu wabantu njalo ehlalisane kuhle labanye. Abaningi bafakaze ngempilo yakhe besithi ube engumuntu ozithobileyo njalo beqakathekisa ukuthula lothando. UBanga wasebenzela umsakazo owe Zimbabwe Broadcasting Corporation ZBC okweminyaka eminingi kanye le Studio 7 e Voice of America usukela ngomnyaka ukuthi safari nje gcile ekulobeni indzabakhubazekileyo uhlelo olusakazwa ngolimi lwesishona. Act 5 njema signing off. Ubhubhe eseleminyaka engamachumi amahlanu lasishiya galombili 58 njalo ushiye unkosikazi labantwana abathathu. Nimele Studio 7 nise Harare ngimlondolozi Ndlovu.
Kulive talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabeZimbabwe abahlala kwamanye amazwe. Singene kwezivela kwamanye amazwe.
Umabhala obona ngezobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba uSecretary of State Anthony Blinken usungule uhambo lwakhe lokwethekelela amazwe amathathu awezwekazi iAfrika namhlanje. Ekhuluma ekufikeni elizweni lakuqala eNairobi kweleKenya, uBlinken ube lomhlangano labenhlanganiso izilwela ilungelo loluntu egxile ekulondolozweni kombuso wentando kazulu owedemokrasi. UMichelle Wu ufungiswe ukuqala umsebenzi wokuba ngumeya wedolobho leBoston kwelemelika esiba ngowesifazane wakuqala embalini yaleli dolobho ukuthola lesi sikhundla. Ozalelwe ezwekazi le-Asia kodwa oseyisizalwane seMelika, umAsian American, uWu unqobe ukukhetho lokudinga umeya weBoston kumaviki amabili edluleyo. Abikwa esekusibanga esiphezulu amalungiselelo umkhosi wokujabulela ukuqhamuka kweminyaka kuvaleliswa lomnyaka kusamukelwa umnyaka ozayo. Okungumkhosi ovame ukwenzelwa minyaka yonke eTimes Square edolobheni leNew York khonapha eMelika weNew Year's Eve Celebration. Umeya weNew York umnumzana Bill de Blasio ubike ngolwesibili ukubana abafisa kuba khona emkhosini lo ongenziwanga nyakenye kungenxa yokuqhamuka kobhubhane olwe-COVID-19 kuzamele babe ngabahlatshiweyo ijekiseni yokuzivikela ku-coronavirus kumbe ugwalo olutshengisa ukubana bahloliwe batholakala bengelagciwane leli i-COVID-19 negative test certificate. Umongameli Cyril Ramaphosa weSouth Africa wethule umlayo oqakathekileyo wensuku ezine zokulila owaba ngumongameli womgcina omhlophe onguye owadedela umbuso wabensundu kulelo lizwe u-F.W. de Klerk obhubhe ngeviki edluleyo. Intatheli zindaba edabuka kwele Ethiopia uSolani Kole uthole umvuzo oweRory Peck Award ngomsebenzi wakhe omuhle wokwethula izindaba ezimqotho eziphathelane nodlakela lwempi yomdeni eqhamuke esigabeni seTigray elizweni lakhe. umvuzo owe Rory Peck Award inikezwa intatheli zindaba eziyabe zenze umsebenzi obukekayo okwamagama emhlabeni jikelele. Inikezwa
umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele Economic Freedom Fighters umnumzana Julius Malema uthi kungangcono ibandla lakhe lilahlekele ngamavoti kulokuthi lisekele inkulumo zokuthi kuxotshwe abantu bokuza kulelo lizwe abagoqela abadabuka eZimbabwe. Kubika uThuso Khumalo.
Umnumzana Malema utshele abezindaba ukuthi banengi abamlande ngesikhathi sokhetho besithi nxa efuna ukuthola amavoti akachiyane lenkulumo zokuvikela ukuhlala kwabantu bokuza kwele South Africa. UMalema uthi kungangcono achiye zombusazwe ayehlala ekhaya kulokuthi avukele abafowabo abansundu njengaye. Amabandla ezombusazwe kwele South Africa aphakathi kokwakha imanyano ukuza thola amanani afunekayo kulabo abafuna ukukhokhela omanisipala abedlula amachuma esithupha 66 lapho amabandla wonke ehluleke khona ukunqoba ngokwedlula amachuma amahlanu lanye ekhulwini 51%. Kulamabandla amabili amatsha athi Action SA le-Patriotic Alliance athola amavoti amaningi kulandela inkuthazo yawo yokuthi azaxotsha abantu bokuza endaweni lapho azakhokhela khona. Lengenye izinto amabandla la ayiqakathekisayo kulabo abafuna ukwenza umanyano lawo. Umnumzana Malema owaziwa kakhulu ngenkuthazo yokuthi kwesulwe imingcele eyafakwa ngohulumende oncindezelo e-Africa uthi ngeke kuthiwe izizalwane zeZimbabwe zibuyele emuva.
I must go and tell this.
Angeke ngitshele izizalwane zeZimbabwe ukuthi zibuyele emuva khona kunzima kangaka.
And when I tell them to leave, I send them to where?
Inkulumo kaMalema isemukelwe ngezandla zombili linengi lezizalwane zeZimbabwe. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Nkululeko Mathe uthi bayemukela lolu sekelo kodwa liqiniso elichiwe yilabo abathi abeZimbabwe abahambe.
Kufanele sikunanzelele futhi kuthi labantu abakhalayo beSouth Africa bakhala bekhala ngeqiniso. Ungananzelela iCovid le balahlekelwe imisebenzi eminingi kakhulu okhosa khona ukuthi lokho okuseleyo bencengise kukho, yingakho namhlanje bekhala ngokuthi amaforena abathathele imisebenzi.
Esinye indalo esizalwane seZimbabwe umnumzana Bongani Nyati uthi bakusekela kakhulu lokho okuchiwo libandla le-EFF.
Abavumelani lalokho ngoba kuphambene lembono yokubambana lokubumba iAfrika ehlangeneyo. La amabandla athi abantu abaxotshwe, athi abantu bangaphandle abafuneke South Africa, amele okuhluke kakhulu kulalokho okumelwe libandla likaMalema ele EFF.
Umnumzana Gretman Khwebu laye uthi vele kubi ukuxophana abantu bengama-Afrika.
Noma yes bekuzonda abantu mhlawumbe babe kuzondela iqiniso ngoba iqiniso uMalema olibeka linjalo nje. Njalo ungumuntu onanzelela olokwazi ukuthi ukuba muAfrika kuchona. Njalo uyaboniswa ukuthi naye umuAfrika wazela kuzokazi laseAfrika. Ubuso mangala ke mawubona abanye abaholi baseAfrika bezonda omnye umuAfrika. Uzibuza ukuthi kanti bona bazalwa kumhlaba phila kube umhlaba. Sengathi mhlawumbe ungathatha babuya kobo Europe le kanti bengabantu bakhona la.
Kodwa ke bakhona bathi sekuyisikhathi ukuthi izalwane zeZimbabwe zibuyele ekhaya ziyelungisa ilizwe hathi ukucabanga ukuthi zizahlala komakhelwane kokuphela. Mina Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Ivandla lezaphu lithi selivuke kwantyu njalo liphakathi kokuhlolisisa indlela elingasebenza ngayo lamanye amabandla aphikisayo agoqela elemthwakazi Republic Party. Unobhala jikelele waleli bandla umnumzana Mthulisi Hanana uthi kunenge abakuqoqayo okuzavuselela izaphu yona eyamanyana lezanu ngomnyaka ka-1987 kulandela ukubulawa kwabantu abanengi emathebelelende lasenkabazwe ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi.
Izaphu kayivukanga amanje, izaphu sileminyaka yavuka. Izaphu iphume kuzanu ngo-2008 kuqale iprocess yokuthi iphume ngo-29 saphuma sayenza i-Congress sike saphatheka kukhetho ngo-2013 la ngo-2018 ibonakele izaphu iphatheka kukhetho. Okwenzakala ekhathesi ukuthi sibone izaphu isiba le-Congress yokuthi ikhethe ubuholi obutsha i-Congress ngama-internal elections ukuthi sikhethe ubuholi lobukhokheli into yenzakala every 5 years so hayi khathesi sikhethile ke ubuholi obutsha yikho sokungantu ozaphu uvuke kutsha. Lizananzelela ukuthi besingela inkokheli yakhethwa ngabantu ngemva kokutshona kukababa uDabengwa ngo-2019. So besibanjelwe ngubaba uMabuka onguye owangena ngenxa yokuthi ngaleso sikhathi nge-constitution he was the most senior person kuzaphu. Kodwa kuze sikulungise lokho sihambise ngendlela sesivela ku-Congress.
Siyabona sibili ukuthi yes, eliphendukile njalo siyakwazi ukuthi eZimbabwe kulo hlupho lwemali. Singathi imali lithetha ngaphi ukuze thi lilungise ihlelo zenu.
Izaphu lakudala lakudala from ifonywa ngo-1961 ibisekelwa ngabantu abangabalandeli bayo. Yiba kade bekhipha izimali, abanye bethengisa inkukhu, abanye bethengisa imbuzi lamabele beyisekela. Lakhathesi sisekelwa njalo, abalandeli bethu bayakhipha amadola, amabhondi, amarandi besekela inhlelo zebandla laba abalithandayo.
Kulabanye bathi izaphu vele kumele ibambane le-MRP, kade ingaphi sonke lesi sikhathi?
Okumele abantu bakunanzelele ukuthi uzaphu ngo-1987 ngemva kokubulawela inkokheli zakhe wabulawela nabalandeli wabulawela labantu kade benakanelwa ukuthi bangaba bengabasekeli bakazaphu wangena ekumanyaneni lebandla lezanu. Lokhu kungena singakungenela ukuthi siyafuna kumbe siyafisa, kodwa siphoqwa yisimo sibona ukuthi abantu abasekela uzaphu bayabulawa. Ngalokho sihlale all 22 years siphakathi kwezano. Ngenxa yalokho saphuma. Nxa sesiphuma ngo-2009 abantu kumele bananzelele ukuthi ekuphumeni kwethu kasoze sisigijime sibonakale, ngoba siphuma silamanxeba, amanxeba okuthi kasiphiwanga ithuba lokukhalela izihlobo zethu labalandeli bethu ababulwa ngegugurawundi. Sesokuyithuba lokulalela sike sikhale siphumule. Okwesibili, nxa siphuma siphuma abanye bethu sebenandelwe ngezimnandi khona le kondoda uqina ekade sibambane labo basala. Sesizama ukuthi nxa sesiqalisa ukuvuselela ibandla abanye sebesele ephakathi. 2018 nxa abantu bekhumbula umongameli wethu babuDabengwa osowatshonayo wasekela i-MDC Alliance ngesivumelwano esasikhona ngaleso sikhathi. So kanye ikholwa-ke mina ukuthi nxa ekhona esivumelana naye kumbe esizwana nayo uzaphu angehluleka ukusebenzisana naye. Kodwa okwakhathesi asikakhangeleli inkazato, asikakhangeleli ilima, asikakhangeleli ukusebenzisana labanye, ngoba sisangena ku-ground sivakatshele abantu bakithi, abanye abasebachiya uzaphu, abanye abangakaze bamjoyine ukuthi kababuye sakheni ibandla lethu.
Umnumzana Mthulisi Hanana ngunobhala jikelele webandla lezaphu. Ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekwele South Africa. Siziphethe ngebezihamba phambili. Lanxa uhulumende sithi uzakwakha isikolo esizinkulungwane ezintathu phakathi kweminyaka emine elandelayo, abanye bathi lezi izithembiso zokudinga amavoti ezingasoze zigcwaliswe. AbeZimbabwe abahlala kwele Botswana bathi balethemba lokuthi bazaqeda umnyaka sebesesimeni esingcono ngoba umkhuhlane we-COVID-19 usuyehlile. Intathelizindaba yeStudio 7 ebengumqeqeshi wokuthatshwa kwezindaba eHarare Polytechnic uPeter Banga ubekiwe namuhla. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-half past 6. Yimi uNtungamile Nkomo.